amakomiti wonke nje aqhuba lomsebenzi abika ukubana aseyenze kuhle kakhulu ikakhulu nxa sikhangela abewonhlelo zokuhlela ukuhamba kwabantu okwendawo lapho kuzayenzelwa khona lomhlangano okuphathelane lokubunjwa koluhlu lwabantu okumele bebuye lendlela abazabonakala ngazo esingathi izithupha zakhona ama-identity kukanti njalo kukhangelwa njalo lezimiso lezisekelo ezizabunjwa kuleyo ndawo konke okuphathelana nalezo zinto sokusebangeni elihle kakhulu sebehambe ibanga elikhulu sokulungiselelwe indawo zokuthi abantu bazathwalwa kanjani kanti njalo le ndawo yakhona isibhadalelwe lamapholisa aseyazisiwe okuphathelane lama-marshals lama-security labo bonke nje abantu abazabe besebenza kubana lomsebenzi ube ngumsebenzi oqotho konke ngezokudla lani lani konke kukhanya sokusebangeni elisuthisekayo sibili ukuthi hayi umhlangano usungenzakala.
Lizayenzela koBulawayo ngaphi kwakhona kahle kahle iCongress yenu le?
Edolobheni leMakhokhova eStanley Square. Idolobho leMakhokhova sizananzelela ukubana-ke lidolobho eliphethe imbali enkulu kweleZimbabwe xa sikhangelela ngezepolitiki kusukela ekuzalweni kwelizwe leZimbabwe inkululeko yeZimbabwe. Kungakho-ke nje kukhethwe le ndawo ukuthi kube ngenye-ke ezathi ukubana ibe yindawo ezahambelana lobuqotho bokwenza izinqumo zokuthi ibandla le-Movement for Democratic Change liqhubekele phambili ke liqhuba umsebenzi elalisungulelwe ukubana liwenze ikakhulu kukhangelelwe indaba zokuthi kulethwe ukuhlonitshwa kwe-constitution, ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu, ukuhlonitshwa kokuthula lokulinganiswa kwabantu lamathuba abo elizweni leZimbabwe.
Alitshaywa luvalo yini ngenani labantu elibabone emhlanganweni kaThamisa?
Alukho nje uvalo olusitshayayo ngalokho abakwenzileyo langenani labantu bonabo akade bekhona ngoba ungathi uyakhangelisisa abantu akade bekumhlangano lo mbuthano kababuThamisa labangani bakhe bekungabantu abaningi iningi lakhona belivela ngaphandle kwedolobho lakoBulawayo amabhasi abonakele amabhasi amaningi kakhulu abuye evelela kuHarare Road amanye evelela kuBeitbridge Road okukhanya bekungamabhasi avelela endaweni ezinjeyabo zishabane labo masingo ezinye amanye nje azezengozi sebuyele ezindaweni zawo. So asiyo into esethusayo koBulawayo, sikujwayele ibandla elibusayo leZANU PF lalo belilokhu kwenza ukuthi libise abantu sibili abamangalisayo bevela kwamanye amadolobho kodwa khona lapho kuwadi naleyo iphelandaba lapho kuyabe kulomhlangano nalowo uthola ukuthi impumela yokhetho iyabafundisa isifundo sokuthi akuthathwa umuntu evela kwelunye uhlangothi lwelizwe abuye kwenye indawo ngoba kasozavote kuleyo ndawo. Kufana nje lamadlwane lawa kade bewenza ukuthi nxa isikhathi sokuthi umuntu adle sesifikile yebo kambe ubedlala amadlwane pheka izitshwala zenhlabathi nxa isikhathi sesifikile indlala sifikile umuntu ungena endlini adinge ukudla kwangeqiniso. Ngakho-ke ibandla le-MDCT likhokhelwa ngumama Makhophe ngesikhathi ukhetho solufikile abantu baza kubona ukuthi bavotele ubukhokheli obuqotho obukhuluma izinto ezisematheni lezisenhlizweni zabantu beZimbabwe hatshi lokho ukuthi umuntu uyabe buthanisa abantu abavela kwezinye indawo abe sesenza ngathi ngabakoBulawayo acabanga ukuthi uzaqila wonke umuntu akuqilela zikhotha emhlane.